sina kuthokozisile njalo lokho esikhuleke kuNkulunkulu ukuthi izinto zethu zonke sizasihambela kuhle sibuyele emakhonteni ethu. Kodwa esingeke sakukhuluma kathesi ukuthi sihambele phambili imithethwandaba, ngoba indaba le imithethwandaba njalo ifinelele abeshuli ukuthi bona bazayihlahlula njani. Kodwa kathesi kuqala kwakho konke sikubona kuqale kukuhle sibili, njalo kutshengisa ingakusasa enhle njengokubona kwethu njengamakholwa, njalo njengokucela kwethu uNkulunkulu ukuthi nje okhonzayo ukuthi into i-Anglican. Kodwa ke sifisa yethu la ukuthi izinto zisilungele njenge-Diocesan i-CPCA ukuthi into zisilungele sibuyele emafundeni ethu, ikuthi kukhangeleleyo nje kuphela, ngoba sibona ngani ezali kwangamelanga ukuthi sisuke khona.
Kodwa okwakathesi beselikhonza njani kuyakube lo hlupho nawo olufana lolwakuqala?
Ukuxokozela kuba khona endaweni ezijiyeneyo. Yebo, lapho engikhonza khona mina akuzange kube nokuxokozela kwesikhathi eside esedluleyo. Kwakukhona nje sisanda kusuka emasontweni, kodwa ukuthi ukusizwa ngokuxokozela kwezinye indawo emaphandleni okunjengaboTaramombe lezi ndawo zamashingo. Yebo, kusiya ngendawo ukuxokozela lokho. Kodwa-ke kwezinye abantu bebeziqhonza nje besithulisekile ngokudlelana kwabo nalabo ababebanike indawo zokube besebenzisa okwesikhathi esifitshane lesi esedluleyo ngemva kokubana sesithothile phambi kwamabanje.
Libona ingani selizaqhubeka likhonza kuhle?
Ukuthi kukhangeleleyo ukuthi na umthethwandaba osungumile wenza ukuthi sibuyele emasontweni ethu. Yebo, sizathokoza sidumise iNkosi uNkulunkulu ukuthi izwile iNkosi imithandazo yethu ebesiyibeke eminyakeni yonke ukuthi izinto zisilungile, njalo siyikhonze kungelalutho olusihluphayo.